uhlupho ezimbabwe silalo lwenyangenxa yokuthi izulu alisanayo ngendlela besikhayele ngayo. Ngokunjalo ke siyeza lapha leyo lo hulumende ugadida lukahulumende lwezina luyavuma ukuthi umumo mubi kule ndawo nje ezibaliswe ezilutshwana ukuthi ungathi zona zinganeno. Okuliqiniso yikuthi i-report leyana thina njengezakhamizi kumele abahlali bezimbabwe sifayana la ukuthi umumo awurayithi.
Njengoba umumo lo ungamanga kuhle, njengezakhamizi ikuphi elikukhayelela ukuthi kube kusenziwa?
Besikhayela ukuthi uhulumende indaba yamanzi ikakhulu ngapha kulo mhlubulo weMandebele ayisiyo indaba entsha. Besikhayela ukuthi indaba le ingakudala yakhangelelwa yalungiswa. So njengobulawayo le Matebeleni North ngapha siyakwazi kule ndaba yeGwayishangane. Esibona ungathi sokuyisikhathi esiqinileyo kade sohulumende njengoba lezini sibona ukuthi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amanzi njengesizwe. Uhulumende besisikhale kade sagijima esibila enza imizamo yokugijima ukuthi iproject leyi iGwayishangane dam masinye yenzakali iphutshe ukuze abantu bathole amanzi. Kulezi ezinye indawo njalo zingelamali ezibalisiweyo khona amadumende ezimbabwe etlarge. Uhulumende sofanele adinge ezingathi nangama-short term. Ama-short term ayizigaba ezimbili. Kungaba lama-balls masinya angafakwa encediswe kodwa ngaba ngama-balls lana esintu lana ama-balls okuthi ayapompa amanzi uwafake kuma-big reservoirs. Ama-reservoirs lana kube yiwo kasencedisa ukuthi afuqe amanzi.
Kodwa abanye bathi udubo lolu alukho lutsha luvele lukhona njalo lubangelwa yizinto ezithiyeneyo ezigoqela ukufakwa kwempompi ezithwala amanzi lokunye. Likubona njani lokho?
Iqiniso lelo ukuthi udubo lwamanzi asedubo lutsha kodwa ihlupho esilabe yikhona ukuthi silo hulumende ongathi uyaphuza ukuthi alungise uhlupho kodwa njalo uqinisile ukuthi amadolobho amaningi obulawayo lapha eZimbabwe alethu bewulanxa amanzi sekhona kuba lama best pipe athatha isikhathi alungisiswa. Isizathu sisegcekeni ama-residents sikhuluma ukuthi ama-pipes ala asemadala so kufanele ukuthi ama-local authorities esebenzisana ndawonye nohulumende babe le ndlela ehlakaniphileyo yokuthi i-infrastructure yamanzi anama-pipes lana akhutshwa aqaliswe kutsha ngoba lana amazwele asemadala kakhulu ngesikhathi efakwa khona kanti singasowaleso kodwa akabisiwe. So ke kade ukuthi nxa sikhuluma udaba lwamanzi ukuthi kulungiswe kube lama